umbiko womqoka okutyenzela abanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankagada abuye kusale phansi ukukhangela ukuthi anti kwahamba njani ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Wesibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akuselabumnandi ngitho bona ukuwodwa nje kodaloku. Kunamsebenzi ezitolwa izinto ezikhona zikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo leya basinika yona ivela izasebenzi lutho sokwayitola ibhenki yangkhona kakuko phila akulabunandi. So sesukufuna ukuthi kakudinge izindlela ukuthi silungise impikisano le ekhona ukuthi kangqobanga ngokhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle amabutho kaphume kuzeki kungalungisa lekhonoku yini sesilungiselele ukuthi kukhetho olungasoze lutshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Nxa sikhuluma nge-transitional kuyabe kuzokusitsho ukuthi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane bese sidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana senesi silungisa imigoqo esifuna ibe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalutshontshwanga ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 belokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza ke ukuthi xa usenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe impumela yakhona kuyabe kusukela ngokuthi kuvunyeleneni lapho kathi ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele ephalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele ephalamende. Ungasichasisela ngalowo mbiko?
Lami kungidide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi kuyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitsho njalo ngoba lokhe lavula u-text.co.zw akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamenti. So lifuna ngibuze bani ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake imbiko yephalamenti. Wabe sithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi yina inikelizanitsheli ukuthi umbiko lo uvula uvela ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamenti. Yilawo amameseji maningi afika 100 akulivinge yodwa evela ngaphandle kwephalamenti.